engalisungulwe ngabasakhulayo bezanu PF. Inkokheli yalolu hlangothi ithi luqondiswe kuye wonke osesemutsha kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njengoba inkinga zabo zifana. Ophethe isikhundla sokuba ngumsekeli wohlangothi olubona ngokuqhutshwa komsebenzi kuzanu PF National Youth League uMabutho Moyo uthi njengabasakhulayo babona uMnangagwa njengomuntu ozinikeleyo ukubathuthukisa njalo engasiza ukubenza babe lekusasa engcono.
Kuzananzelela ukuthi isimo somnotho sisisele emuva more than 16 years. Uphume esikolo with no job, siphethe amaphepha emfundo. Amaphepha emfundo azasebenza nxa umkhononi ungasukuma, isimo somnotho sithuthuke. Ukuze lokho kwenzakale, siyabe sidinga umuntu onjengo-President E.D. Mnangagwa ukuthi kube nguye osiphathela ilizwe lethu. Umkhankaso lowu umkhankaso ozamemetheka kakhulu through social media and other media houses and media forms. But sikhayele kakhulu social media ngoba yikho lapha abaningi thina abatsha esitshona khona.
Umoya uthi yena labanye abasakhulayo elizweni balethemba lobukhokheli bukaMnangagwa, kungakho bekhuthaza abanye babo ukuba bamvotele.
So come 2018, ama-youth wonke eZimbabwe ngobuningi, ED as my vote will be the war cry of every Zimbabwe youth. Ngoba u-ED uzalungise lelizwe kangeke alilungise nge-6 months, but in 6 months uzasibonisa i-direction lapho ilizwe kumele liye khona. Hence, kumele simnikeze 5 more years zokuthi athuthukise i-economy, improve ilizwe, sibe nekusasa lathi sikwanise ukuba kuma mortgage system. As it is, most of youth between 20 and 35 asilazindlu zethu, azizange sithole ithuba le-economy esingayisebenzela isibhadala ngokufaneleyo. So besistruggle sibili, but ikusasa ikhanye sivulekile, kuyathembisa ever since kungene ubaba u-ED Mnangagwa. Hence, ED has my vote.
Umoyuthi laba bakhankasela ngokunye bengasoke babalandele, bezolandela uMongameli Mnangagwa ngoba belibona ithemba kuye. Uqhubeke ethi yena labanye abasakhulayo ilizwe lonke baledlabuzane elikhulu ngemva kokungenela kwabakubutho ukulungisisa isimo kwezombuso welizwe ngaphansi kohlelo lwe-Operation Restore Legacy. Ukumisa umonakalo kwezomnotho elizweni kwasuswa obengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe. Omunye wabasakhulayo laba ongelabandla alisekelayo uDennis Nyoni uthi kulinyathelo elihle elithethwe ngabatsha ebandleni leZANU-PF njengoba lolu kuluhlangothi obeluvele lukhohlakele sonke lesi sikhathi nxa kuqhutshwa imikhankaso etshiyeneyo ebalisa olokhetho.
Singathi into engani iqakathekile kakhulu. Sibona ukuthi iningi elamavotazi kakhulu sikhandele ukhethele esikhandane nalo lisuka kwabancane ama-youth. Siyabona ukuthi yibo aba-active ku-social media abasebenzisa kakhulu u-Facebook, u-Twitter, labo konke amanye ama-social media amaningi. Into engakwanisa ukuthi ekugcineni singabona ukuthi ingakwanisa ukusebenza ikakhulu kubandla eleZANU-PF. Ingakwanisa ukubamba laba bantu esibaziyo ukuthi eminyakeni edlulileyo kade bengavoti kakhulu.
Kungalesi sizathu-ke abatsha ebandleni leZANU-PF bekhuthaza osakhulayo wonke ukuba asekele uMongameli Mnangagwa kukhetho oluzayo, behlukane laba badlelezelayo abekade bechaphaza inotho yelizwe bengabanaki bona, besidimbuya ngoluthi beswela okokwenza ukuziphilisa elizweni eligcwele inotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.